Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesibili mhla ka 15 Ncwabakazi 2023 nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa eHarare athi asebophe abantu abangamajumi amane 40 iningi kungamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ngemva kokuqhuba umkhankaso ezimoteni we-car rally. Umkhokeli webandla le-Citizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Chamisa uthi engavotelwa ukuthi angene embusweni ngeviki ezayo uzathatha amanyathelo ukuthi abakubutho bephile impilo engcono. Iqula eliza kuya ihlola ukhetho kweZimbabwe elenhlanganiso ye-Southern African Development Community Electoral Observation Team lizafika elizweni ngolwesihlanu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapolisa eHarare athi asebophe abantu abangamajumi amane 40 iningi kungamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ngemva kokuqhuba umkhankaso ezimoteni we-car rally kulokuthi bayenze umhlangano obukhangelelwe esigabeni seChuru njalo ababotshiweyo basenkambeni ye-Glenview le-Putiriro. Isikhulumeli sebandla le-CCC uNkosazana Fosai Maere ubekhonona enkundleni ye-Twitter ukuthi amapolisa avimbe i-roadshow yabo loba lanxa imikhankaso efanayo eZANU-PF ivunyelwa. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati uthi amapolisa angenele ngoba umphakathi ubukhonona ngokuphazamiseka ngenxa yomsindo obusenziwa ngamalunga e-CCC wona asuke eGlenview aya evinkilini le-OK Machipisa lapha bavimbe imigwaqo ngapha behlabela. Unyathi uchasisa okuningi ngalolu daba kwingxoxo ayenze lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Complaint was raised to the police. Police attended and arrested abantu abangu-40. So that is the charges they are facing. Ukuthi bona they were not supposed to have a car rally, but they were supposed to have a rally in Chuuru constituency.
Abantu abangu-40 bangaphi khathesi?
Abanye base Glenview police station, abanye base Budiro police station.
Bayamiswa nini phambi komthethwanda?
I can't say. We are still conducting investigations. Icho kade ukuthi bona abe-CPC bafake i-notification ku-regulating authority besithi bona bafuna ukuba ne-rally e-Chuuru constituency. But bona abazange baye e-Chuuru constituency. They then had a car rally instead of a rally. Lapho kade kufanele ukuthi abantu babuthane khona bona the car rally base basuka e-Glenview. Glen Road, Machipisa Road, bafika ko-OK Machipisa bayenza lilanesitina block traffic, baqalisa ukuhlabela bethatha ama-slogan. Yethi kade kungafanelanga ukuthi baye khona bona they were supposed to go e-Chuuru constituency.
Lo ngu-Assistant Commissioner Paul Nyati, isikhulumeli samapolisa ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Kusenjalo isikhulumeli sebandla le-CCC wobulawayo uMnumzana Swithani Chirodza uchasisa ngebhakane le-billboard ebelilo umfanekiso kaChamisa elitshisiweyo emadabukabusa kuleli dolobho ngesikhathi ibandla leli lisithi alikhankasi ngokukhululekileyo.
Ama-billboard ebesele amalanga fakiwe lapha kobulawayo ngathi ukuthi duzane le-trade fair umgwaqo lo wematoposi ule billboard okuthi izakhamizi nxa zingene edolobheni bezikhanane lesithombe sikamnumzane u-advocate Nelson Chamisa njalo abavele airport ezindaweni zabo Woodville ezindaweni zabo Kingsdale endaweni zabo Orange Grove nabe bedlula duzane lalapho kule billboard kamnumzana uNelson Chamisa lapho okuhlangana khona uCardigan lo airport road asebembiza bethi nguRobert Mugabe Avenue. Ye into eyenzakeleyo mbona kungabe kwenzakele madabu kakusa isikhathini zabo 12 midnight ufika ubo 3 AM njalo kusetshenziswa amafutha awenza ukuthi ama billboard lawa abhebhe ngamandla. Abantu laba belungisa bebe lamaphepha agoqelwe ama sellotape ade besebenzisa nje amathochi ukuthi kubhebhe kulumathe. Lokhu sokulamalanga ama billboard la sesilamalanga sokulamalanga ama billboard efakiwe kodwa esikubonayo thina ukuthi into nxa isenzakala ilizwe lonke siyabe sicabangela bona amabutho asebenza nsitha ngoba siyazi thina esikhathi esidlulileyo ukuthi ungafika ukhetho ona amabutho asebenza nsitha alivamile ukuncedisa izanu PF.
Selibikele amapholisa nanga lolu daba.
Ukureporta sizathi sesitshelwa zinkokheli ukuthi sithathe nyathelo bani kodwa esikwaziyo lapha kobulawayo ukuthi wona amapholisa abefuna ukuthi ayenze umsebenzi kodwa kusuka kube lelinye ilizwi elivela kubaholi bezanu PF liyabe libatshela ukuthi ungaze ucubungule leyo ndaba basop sichibani ukuthi bona amapholisa akakhululekanga ukuthi ayenze umsebenzi ngendlela efaneleyo ukutshengisa ukuthi abantu abasekeli Citizens Coalition for Change lawa amapholisa kakhululekanga lapha ezweni.
Lo ngumnumzana Swithan Chirota isikhulumele sebandla lesisisi kobulawayo bekhuluma icingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Umkhokeli webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi engavotelwa ukuthi angene embusweni ngeviki ezayo uzathatha amanyathelo okuthi abakobutho bephile impilo engcono kulalokhu abaphila khona namhlanje. Umlondolozi Ndlovu usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amazwi kaChamisa lawa uwatsho embuthanweni wokudinga usekelo lokuvotelwa kukhetho emangweni weseke esikolweni seMadamombe eMashonaland East ngosuku lokunanza lokuthakazelela imisebenzi yabakobutho ele Defense Forces Day. UChamisa uthe ibandla lakhe liyaqhakathekisa ilanga lanamhlanje sithi kumele amasotsha aphile impilo engcono.
Ndawathula ukuthi masotsha edu, mawutho edu awe mawutho enyika kwethu nebasa. Varemekezwe vachishandira nyika kwete kushandira bato.
Sifuna ukuba amasotsha ethu abe ngamabutho elizwe hathi ebandla. Sifuna ukuba basebenzele ilizwe. Siqhakathekisa amasotsha, amapholisa, lensoli zikahulumende. Uhulumende wethu asifuni balwisane lamabandla aphikisayo.
UChamisa uthe uselungele ukungena embusweni ngezikezayo esithi indawo zonke asefike kizo abantu bafuna inguquko. Uphinde wasola kakhulu ukwaliswa kwabantu ukuya emhlanganweni yakhe. Ekhuluma enkundleni neNational Sports Stadium eHarare lapho abehlangane lozulu weZimbabwe ukuthakazelela ilanga leNational Defense Forces Day, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthe uhulumende wakhe uyabanakekela abebutho. Emhlanganweni namhlanje wabasekeli be-CCC iningi labo belikhala ngokuthi baphilela evalweni ngoba bengavunyezwa ukwenza imihlangano. Omunye walabo abasekeli be-CCC ngumnumzana Libhati Mugwagwa othi akulula ukukhankasa bekhululekile kulumango.
Ah, vele meeting sometimes there's a free manyama wards, but manyama wards are saying the free. Your problem. Was manyama wards be and afana wona afana bezani people abafika wenza umsindo kuma manyama wards afuna singene wire wire. Sina afana we triple three yangena wire wire every ward. Even amakabeni rala afuna singene kuma kabeni rala. But kuma manyama wards siyangena. The problem kune ma wards has ngama problems. Isibele kwathi five in a problem.
Omunye njalo umsekeli we CCC uNkosikazi Thendai Chijikamosi uthi bangathaba kwamagama nxa kungaba lenguquko yenkokheli engxenye kungaba lentuthuko koseke.
Abantwana sometimes bahamba esikoleni bangabhadali. Inkinga ke lana seZimbabwe imali ayisebenzi. Uhambahambe emarenini uhambe othengisa akuphumi lutho. Abantu balingifaya bayalamba seZimbabwe sifuna ushamisa ukuthi angene.
Iyaqhubeka imikhankaso elizweni ibandla eliphikisayo ele United Zimbabwe Alliance uza lalo lisenza imihlangano emgwaqweni ama roadshows kubulawayo. Ibandla lezani PF namhlanje velingela umhlangano ngoba basekeli babo bebethe gwaqa enkundleni ye National Sports Stadium benanza usuku lwabebutho ele Defense Forces Day emkhosini okhokhelwe umongameli Mnangagwa. Lanxa uMnangagwa ehlala ekhuthaza ukuthi ababandla ezombusazwe akhankasela ukuthola usekelo okukhetho benze njalo ngokuthula, ingcwethi ezicubunayo zombusazwe kanye lababandla aphikisayo bakhala ngokuthi linkuthazo iphelela emlonyeni kungela manyathelo aqinileyo athathwa nguhulumende ukuvimba izihlakalo zodlakela loba ukujezisa labo abathuthuzela lokuphatheka kulolu dlakela kwezombusazwe.
Wona thina bakatwa utane muzeme athina oh utane muzeme tofambana tofambana oh tofambana.
Ngimele iStudio 7 ngikoseke ngumlondolozi Ndlovu.
Ukuze sihlaziye lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uqukele uDr. Strike Mkandla owalwa kumpi yenkululeko ekuviyo lezipra. Yena othi ilanga elinanzwa namuhla eledefense forces liqakatheke kakhulu.
Bakhona siningi abadla uluju, bakhona abadla inqoqo zomlomo, abantu abaphiwa ama-benefits ngokuba ngamaqhawe akubandla elibusayo, asithina basobaba ngumbuso ngasinyane. Kodwa kulamazitha amaningi angazange azuze imfanelo zabo. Abanye babaleka sekufika kwe-Gugurawundi sokubulawa abantu, bangene esatasho, bangene eMtshwane, bangene iganga lonke, baningi ababalekayo kodwa bebe ngabantu ababekela ibili. Kodwa kulezi nsuku siyabona kucwayiza sokubuzwa ukuthi abantu be-high command abezitra bangathi labo baphiwe izimota nobunye lo bayaphiwa izinto 43 years ngemva kokukhululeka kolizwe. Iminyaka eminingi kakhulu abantu sengamaxhoba ezalukazi abazalwa ngaleso sikhathi. Nanzelela njalo ukuthi abantu be-high command asitsho amazitra amaningi anezinto azenzayo achaya izindawo zezamafutha abachaya lapho kulezilabaplezi benza njani amaqewa ayekhona ayekhokhela abantu abangamaqhaba. Phezu kwalokho izitra lombono wokuthi ababeni ngamazisa izinto zesizwe kuthathe izimali zabo ezedibinisation bazifake bakhe ama-business hawo babe kwenzileleyo bathathathwa nguhulumende bathiqulula ii-property zasithithina-ke amaplazi kakhulu ngamahotela lani okwakungokwamazida bathathwa akukabuyise lakhathesi over 40 years late. So asingeka sithi thina kuyafanani akufanani amazitha imfanelo zawo kawazinzana amazitha alwayo abanye bayizigoga abanye basi bahamba babaleka abazange bazuze kumele bakuthi akubafani. Kodwa njalo bakhona abanye ababesempini abanezikhundla ezikhuluma nje khathesi makhangela ku-ami zasiwuchula amazitho amanye anezidiya ezinkulu kwandise kanyena abazuzange ukuthi kwakhanye ukuthi ukuqhawe kwabo kuyananzelelwa la but ayisiyo nto emangalisayo ukuthi kuze kwabonakala ukuthi imisebenzi bayawazi amazitho ayefundise imisebenzi nabanye abantu abangene kohulumeni abanye bayachaze ngokuthi bathi bathenga izabo. Ngiyabazi abami abangene sebeyizane kodwa bahanjiswa kusevutinyeni eyijoining labo zindawo sihanjiswe izabho kuya kutheni but bathi bayananzelela babona ukuthi izaphule nolimi lwabantu abashayi ngoba iyabophisa isethu ngangali kuchathisa ikhanda uzakhuluma ukuthi wakho wayizabho. So khonokho ukuthi abantu abathi abalula ilizwe kumntu abahanjiswa kwatheni bacine bethathwa ukuthi babe ngamazabho lamazitha.
Lo ngumnumzana Strike Mkandla owalwa kumpi yenkululeko ekuviyo lezibra obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7. Ikula eza kuyahlola ukhetho lweZimbabwe elenhlanganiso yeumanyano wemazwe akuzansi kuzwekazi le-Africa ye-Southern African Development Community Electoral Observation Mission lizafika elizweni ngolwesihlanu sokusele insukwana nje ukuthi luqhutshwe ukhetho, kubika umqondisi Dube.
Umongameli Hakainde Hichilema wakwele-Zambia kusikhundla sakhe sokukhokhela uhlangothi lwe-SADC olubona ngezombusazwe ezomvikela lokuthula olwe-SADC Organ on Politics, Defense and Security wethule umbiko lamuhla isithi iqula lokuyananza ukhetho kweleZimbabwe ele-SADC Electoral Observation Mission sakhokhelwa ngwako waba ngumsekeli kamongameli welizwe uDokotela Nevus Mumba. Iqula le-SADC lizabe liseZimbabwe kulandelwa inhloso yenhlanganiso le ukuthi kuqhutshwe ukhetho oluhambelana lezinqumo lezimiso ze-SADC kumalunga onke. Amalunga awe-SADC Electoral Observation Mission azabe efakwe esigabeni zonke zeZimbabwe ukunanza ukuthi isimo elizweni siyabe sinjani ngosuku lokhetho ngaphambilini kokhetho kanye langemuva kokhetho. Kodwa abacumula ezombusazo bafana loDokotela Zenzo Moyo bathi vele seliphuzile iqula leli kuyafika eZimbabwe ngoba lingasoke libone konke okwenzakala elizweni ngaphambilini kokhetho.
Leli qembu kumele liqalise mhla ka 17 August, ama elections akukhona mhla ka 23, kubanika amalanga amahlanu kusiya kwayisithupha ukuthi bakhangele ba observe ama elections ngezindlela balanda ukuya observe i voting process not i election process. Bekumele ukuthi ngabe vele njengamanje sebe seZimbabwe.
Umoyo uthi ukhetho loluluza ngesikhathi leZimbabwe lisiyathatha isikhundla senhlanganiso ebona ukuqhutshwa kokhetho e-SADC Organ on Politics, Defense and Security. Linguquko izakwenzakala emhlanganweni owe-SADC Summit ozakwenzelwa edolobheni leLuanda kwele-Angola ngolwesine, lapho inkokheli egoqela umongameli Emmerson Mnangagwa eyabe ikhona.
Angiboni mina ukuthi bangathi beqeda ukudayina badla bonke besenza konke abakwenzayo in a few days time bese bebuya bona bethi ama-elections aweZimbabwe were not free and fair. Okwenza indaba yangkhona ibuye ibe nzima ukuthi emhlanganweni lo ose-Angola iZimbabwe izabe ithatha over i-chairmanship eye-Organ on Politics, Defense and Security, okuyiyo le i-organ ekhangela izinto ezihambisana lokhetho.
Noma nje amazwe afana leBotswana leZambia ayakhuza phezu kokhetho lweZimbabwe eminyakeni edluleyo, umnumzana Gideon Musonda okweleZambia uthi abakhengelanga ukuthi SADC Electoral Observation Mission ikhiphe umbiko ongahambelani lohulumende weZimbabwe phezu kokuqhutshwa kokhetho.
We are aware that elections in Zimbabwe are always highly sensitive and
sikhathazekile ngokufakwa kukaDokotela Mumba ngoba uthatha uhlangothi. Baningi abeZambia abakade bengathatha lesi sikhundla. Iqula le-SADC linanza ukhetho kumele libe ngelenelisa ukufaka ithemba kubantu beZimbabwe. Lokhu kumele kutshengise lushobo lwabantu abakhokhela iqula le-Observer Mission.
Kodwa okhokhela intsha yezanu PF kobulawayo umnumzana Addington Mpofu uthi bayamukela ngenjabulo iqula le-SADC ukuthi lizibonele mathupha ukuthi kulokuthula kanganani eZimbabwe ngaphambilini kokhetho.
Yini lokhu kusijabulisa kakhulu ngoba bazathola isikhathi, bazathola ithuba lokuthi bezibonele ku ground, they will see on their own how peaceful Zimbabweans are, how peaceful our citizens are, lokuthi abantu wethu njengoba umongameli sechilo u president lama structures wonke awe ZANPF ayawuthi ukuthi we want to have a peaceful election. So leli lithuba lokuthi bebuye bezozibonela, lithuba lokuthi bezibonele ku ground ukuthi singabantu abanjani.
Kulokukhathazeka ngezehlakalo zobudlwangudlwangu lodlakela kwezinye indawo zelizwe okuguqela esigodlweni eHarare lapho kwabulawa elinye ilunga elebandla eliphikisayo ele-Citizen Coalition for Change i-CCC ngabacatshangelwa ukuthi ngabe bandla leZANU-PF. Emaswingo kuyona le iviki abasekeli be-CCC baphoselwe intuthu ehitshayo ngamapholisa ngesikhathi amabandla aphikisayo eqhubeka ekhala ngokuthi inkundla yokhetho kayilingani igelezela kubandla elibusayo leZANU-PF. Umsekeli kanobhala obona ngendaba ezenzakala owezakwazi le-Afrika unkosikazi Molly Pay ukhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi abone ukuthi ukhetho luqhutshwa ngokukhululekileyo njalo athathe amanyathelo okuvimba izehlakalo zodlakela esezisanda elizweni jikelele. Isiphathamandla sikahulumende wezanu-PF umnumzana George Charamba utshele iphephandaba leHerald ukuthi kulamanye amaqula avela phandle kwelizwe adinga ukuzophehla udlame lokudala isimo sokuxokozela ukuze bagcine besithi ukhetho belungakhululekanga. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7, ngisabron kwele eBotswana.
Abatsha eZimbabwe bathi sebelungiselela ukuvota kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa ngeviki ezayo, kodwa kulabanye babo abathi kabasoze bevote kukhetho lolu. UTobias Mutsingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye bathi selubaphuzele ukhetho ngoba bafuna kube lenguquko elizweni. UTabeth Milanzi ohlala eKhwekhwe uthi uselungiselele ukuvota.
Mina sengilungiselele ukuvota njalo ngiyawazi ukuthi ngivotela bani. Kodwa engikukhangelelayo ukuthi at least kube lokungezelela kwemisebenzi, i-standard of living ingezelele. Lathi izinto zike zibe easy, not ukuthi siyastruggla living, konke ukudla, accommodation, everything. Mostly okusaffecta i-economy.
UCarol Moyo okubandla le-Movement for Democratic Change laye uthi uzavota lonyaka.
My advice to ama-youth ukuthi nxa sivota sinanzelele ukuthi sivotela abantu esihlala labo ezindaweni esihlala kuzo, like from our constituencies. Sivotela ama-MPs ahlala kuma constituencies, ama-councillors ahlala kuma wards, abantu esibazi sikwazi ukuthi nganxa sesilenhlupho sibadinga ngapi, sibathola ngapi.
UPhasho Raphael Sibanda ozancintisa kukhetho ekubandla le-Citizens Coalition for Change uthi baningi abatsha abafisa ukuvota lonyaka.
Well, politics azila ukuthi uyisizindi kumbe njani, kuya ngomuntu ofunwa nabantu. Ngoba ngabe kuya ngokuthi basizindi njani, ngabe izanu yakwanisa ukuphatha kuhlilizwe. Kodwa ngenxa yokuthi ayisiko okukhanyelwa ngabantu, izanu yehlulekile kayifunakali. Ngakho-ke abantu bafuna ibandlelitsha elikhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa.
Kodwa uNyari Pechani uthi abantu abaningi bazavotela izanu PF.
Ma bevota akumelanga becabange kabili okathathu. Ubaba Mnangagwa labo MP labo kansela bakhe yibo esibabona ukuthi are the right candidates ukuyenza umsebenzi lona.
Inhlanganiso yebona ngezokhetho e-Election Resource Center yenza uphenyo olujulileyo ngonhlangula lonyaka oluveze ukuba kulabanye abatsha abathi kabasoze bevote kukhetho oluzayo ngoba kulanto ezaguquka bengaze bevotele abantu ababakhethileyo. Omunye wabatsha abangasoze bevote nguKalistas Moyo.
To be honest, impumela yokhetho loseZimbabwe sonke siyayazi khathesi, so even abantu bengakayivota, we may not say it out loud ubana ngubani ozanqoba, kodwa sonke siyakwazi ukuthi abawinayo ngobani. So nxa kunjalo yabe ngicithela nesikhathi sami ngisiyavota, kungcono ngizidingele imali yokuziphilisa ngoba ukhetho lokhu akuncedi lakancane.
Bakhona abanjengaye abathi akuncedi lutho ukuvota. Umnumzana Thembelihle Mhlanga, ingcweti yecubungula ezabatsha, uthi kumele abasakhulayo vote kukhetho oluzayo ngoba kunengi abaza kuthola.
Bona laba abathi abafuna ukuyavota, it's only that abaregistranga, but yibo ekugcineni ababelokhu bekhala wesukuthi izinto azitshintshi. Kuzatshintsha ubani wena ungatshintshanga? Ukuvota kuqakathekile, ukhetho lwana luqakathekile.
Wengeze esithi abatsha kumele behlolisise okwethulwa ngabancintisayo ukwenzela ukuba bevote kahle.
Akumelanga bakhangelele ukuthi sivotela ibandla liphi, kumele bakhangele i-potential ukuthi umuntu lo sengimfake phakathi laphana kumbe a certain leader at a certain level, xa sengimfake laphana izangisiza ngani ku-everyday to life, izaguqula kanjani esigabeni sami, ilizwe lami. Ngoba singaphonga ukuvota sivotela ama-political parties akusisindawo lokuyani.
Kulabatsha abaningi eZimbabwe okwedlula abanye abantu, lokhu yikho okwenza amabandla ezombusazwe ezame amandla ukuba abatsha bevote kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Yes, ke sizwe ke abantu ukuthi bathini kuStudio 7. Lingakhohlwa ukuthi ke lilakho ukuthi lisixhume kuVOA Ndebele kuFacebook page, lingene njalo lakuInstagram lezinye indawo. Asizwe ke abantu bebengelela abanye.
Kama ngumbuso Sibanda ivela elupana okwamanje sabengisebenzela lapha eButswana eHaburoni. Ngithanda ukubingelela abafowethu abase-South Africa nabanye abasekhaya eZimbabwe, eBinga, uSisi, uthethekele sibanda nomlaka uphiyane mpofu labazukulu zonke nje ngiyajabula njalo ukukamukela emsakazweni westudio 7 ngilingelele nomamami khonale ebhinga laye ngilingelele labangane bonke nje abazabami u-anodilukonyomzita wonke labomalumekazi lafana ekhethwa lafanele ukufane lafana ngizokunyelela abazukulu bami abangakho utadweni mpofu laboprofesa mpofu noridi mpofu labo bonke nje okuthiki ya ngibona nganayi labafowethu abasenjembesi le kwesibandla le hayi ngibona ngani sebedele
kamba ngukosi lati ndlovu wawuhlala seflam empelongo la Oramanje seSouth Africa linjani balandeli linjani balandeli baphila balandeli lapho abantu bevote kahle lapho bevote kahle nami ngizimbamisa benkolo esekelweni lokuvota lapho sezwanana nabalandeli libuye lothi sukule lokuvota la abangane bami linjani lapho khayelihle uPrishadi uMfokandlovu kahle esintuyaduka ukuthi somunjani lapho umama wami uSifelane Sibanda uright lapho labomalume bami baright lapho isandla sami uPhumuzile Moyo uright sendoze alright hayi siyabonga balandeli
nibizo ngingubenefit Sibanda ngisukela uPane emsewele ngiyabonga kakhulu ukuba sekufini enkulu kakhulu yokubingelela isihlobo nabomalume nabokhulu sihlangana nje ngokuthwala nzima kwethu lokhu nje ucala iganga but kungasewuthanda kwethu bengikhulekela ukuthi nje abalaleleyo nje lami ngingafisa lokhu abakufisayo ngendlela engifisa ngayo ngoba bengingathandi ukuba segangeni bengithanda ukuba sekhaya ngingelela kakhulu enkayi khonale sibabingele kakhulu esilobela sibabingelele ejojolo odube phansi khona ngalesi dlile sibabingele kakhulu enyamendlovu ngobuningi ngezihlobo ngiyabonga kakhulu
laba-ke ngabalaleli be-studio 7 le yi-studio 7 esakazayo izimbabwe lesizwa siphuma ngapha e-voice of america ese-washington ULive Talk namhlanje uhlelo lwabasakhulayo olwe-The Connection sixoxa labatsha abaseZimbabwe ukuze sizwe imbono yabo ngokuphathelane lokhetho lokuthi ngamakhansela amalunga edala lephalamende lomongameli oluzakwenziwa ngeviki ezayo ngolwesithathu mhlaka-23 Ncwabakazi. Singawehlukane zihlobo sike sibone indaba ebezikhokhela namhlanje. Amapolisa eHarare athi asebophe abantu abangamajumi amane 40 iningi kungamalunga ebandla ele-Citizens Coalition for Change ngemva kokuqhuba umkhankaso ezimoteni owe-car rally. Umkhokheli we-CCC uNelson Jamisa uthi engavotelwa uzaguqula impilo yebutho. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
Ye lingakhohlwa ukuthi sigxhuma phela ku-email yethu studio7@voanews.com. Libone njalo ukuthi lilakho sixhuma endaweni esiningi ezijiyeneyo. Lapha-ke sikhuluma-ke kufacebook VOA Zimbabwe, VOA Studio 7, VOA Shona. Kuzobuya njalo ne-Instagram phela lingakhohlwa sike-Instagram page yethu ukuthi lingangena khonapho-ke libone esikuwethulela uZulu. Kuningi kakhulu esifisa ukuthi silethulele njenge-Studio 7 ngixhumumane lathi lakuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni sitshala ukuthi siliphakulele okumnandi okunye okumangalisayo umthembo sithobayo lowo. Siyabonga, zulukandaba.